Wathi engena embusweni ngomnyaka ka-2017 ngemva kokwenqula kukaMuyi uRobert Mugabe libutho, uMnangagwa wathembisa ukuba ngumbusi olalelayo njalo ohlonipha intando yabaningi, idemokhrasi, esithi ilizwi labantu lilizwi likaNkulunkulu. Wakuveza sobala ukuthi wayejonge ukuzehlukanisa loMgabe owayesaziwa ngodlakela kumabandla aphikisayo labalwela amalungelo oluntu. Kodwa abanye bathi ukubotshwa mahlayana kwabantu abagoqela osaphethe isikhundla somkhokheli welinye lamacele e-Citizens Coalition for Change uMnumzana Jameson Timba lamalunga ebandla lakhe angamachumi phose ayisishiyagalombili 78 kukhomba ukuthi uMnangagwa loMgabe zimbila zantabanye. UThimba labanye bakhe sebefikisa inyanga egcweleyo bevalelwe entolongweni ngemva kokubotshwa besendlini kaThimba benanza usuku lwe-Day of the African Child ngenyanga edluleyo besethiswa icala lokuqoqa uDlakela okulicala abalilandulayo. Ingcwethi kezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ukungenela kwebutho kundaba zembusazwe yikho okwenza uhulumende kaMnangagwa eqhubeke ngokwethusela abantu lokubahlukuluza.
Okwenzakala eZimbabwe kwamanje kuqhubeka kokubusa kwamasosha kwebutho ngasese yiwaqondisa uhulumende ukuthi hayi yenza so, hayi khona ngalapha, hayi khona ngalapha.
Amazwi kaGumbo agcizelelwe ligqwetha elwela amalungelo oluntu uMnumzana David Maseko yena othi uhulumende usebenzisa imithetho efana lowe-Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuvimba imihlangano yamabandla aphikisayo lenkululeko kaZulu.
Ungakhayela uJameson Timba babotshwa besendlini ele yiyo esikhiweni esithi yi-private residence.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni owasebenza kakhulu loMnumzana Itai Zamara owathunjwa wanyamalala ngokuphela ngesikhathi sikaMgabe uthi indlela uhulumende aqina ngayo ukuthi kwethule umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organization Bill kutshengisa ukuba ufuna ukwephula amalungelo abantu.
Singakhangelisisa kusukisela uhulumende eqalisa ukubusa lapha abayenza khona ikhu yabo uMnangagwa waqalisa ngokuvala isikhala esingasithi yi-civil space.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza le-University of Zimbabwe uMnumzana John Dube uthi uhulumende kaMnangagwa walisa abantu ukutshengisela emgwaqweni ngoba wesaba ukuthi bengamvukela ngezizathu ezijeneyo ezigoqela ukudilika komnotho.
Wayazi bengaprotesta bengamkhipha esikhundleni sakhe ngoba athe sinto vele ziwomile i-economy inzima.
Unkosikazi Nomalanga Ncube ohlaziya ezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-Accountability Lab laye ulombono ofanayo.
Kulama insecurities ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi othimba babotshwe lentsha iGen Z eKenya ivungamisile yangena esitradeni bathi asifuni lokhu lalokhuyana sowufuna umthetho othile.
Kodwa abebandla leZANU-PF bathi umbuso kaMnangagwa uhlonipha intando kaZulu. Omunye wabo ngumnumzana Mabutho Moyo okuCentral Committee yaleli bandla.
Amaphupho pheceleze esingathi yivision alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe.
Osebenza kugatsha lukahulumende lizokukhitshwa kwembiko uMnumzana Richard Mawomva uvumelane loMoyo. Inhlanganiso ekhankasela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi abakhokheli beSADC kumele bakhuze uhulumende kaMnangagwa phezu kokwephula amalungelo abantu. Ithi ukukhahlanyezwa kukaZulu sokufike kuzinga elibi phambilini komhlangano walumanyano ozaqhutshelwa eHarare mhlaka 17 ngoNcwabakazi. UMnangagwa uthi abamabandla aphikisayo bayabotshwa ngoba beqoqa uDlakela ngesikhathi somhlangano weSADC lo. UMnangagwa usanda kwazisa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028 lapho azaphutsha khona amahlandla akhe amabili okubusa avunyelwa isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Kodwa abanye bathi abathembi ukuthi uqinisile ngoba ekhanya elesifiso sokuqhelisa umbuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.